ngeli malaguye, angilutho mna laguye. Uthigimu uthando munye, uthigimu ufuna munye. Prendu isli malaguye, angilutho mna laguye. Elungale ngoba sizi, uthi sloke sibophisana vela ushinthi. Nami loke ngukutshwala ngitshola isibindi, sokutshena zonke izinto zenza kimi. Elungale ngoba sizi, uthi sloke sibophisana vela ushinthi. Nami loke ngukutshwala ngitshola isibindi, sokutshena zonke izinto zenza kimi.
Aswani. No, no, no.